soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 19 Mkwenkwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi lasikhombisa 17 sebegcwele emigwaqweni ebusuku bobulawayo lapho abathengisa khona ucansi.
Njengolala namadoda ngokumbona kufuneka imali nje, ukudla endlini yakufuneka imali, ukuthi ngigeze ngeze nifuneka imali.
Ukuguqulwa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Amendment Bill kuqhubeka kusehlukanisa uZulu okugoqela amalunga edale lephalamende wona ahlaziye lomthetho kabanzi kuthange.
Hayi, ephalamenti bonke babona kulunge, ngayibe khuluma ephalamenti babona ingani into elungileyo.
Uhulumende ubikwa esithi kulabo somabhizimusi abathekelele ilizwe abavela kunkampani enkulu eDubai iDP World eselizweni ukuzocwayisisa ukuthi bengatshala yini imali kuhlelo ezigoqela ezokulungisa imigwaqo injanji amagceke endizamtshina lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi lasikhombisa 17 sebegcwele emigwaqweni ebusuku kobulawayo lapho abathengisa khona ucansi besenzela ukuziphilisa ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Abanye babo baleminyaka elithumi lantathu 13 iningi labo kalisafundi ngenxa yokuhlupheka. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ilanga nxa lithona esidikidini sedolobho lakobulawayo kuba lokuxozela amantombazana amancane seme emakhoneni ezitalada zalumuzi elinde ukuthengisa imizimba. Abanye babiza amadola emelika amathathu $3 ukuya emacansini. U-Amanda Dube uleminyaka elithumi lantathu 13 uthi uhlangana lokuhlukunyezwa kukhulu kulumsebenzi.
Lapha mina ngidinga imali yokuziphilisa lapha.
Uyidinga njani?
Ngidinga ukulala namadoda njengokumbona. Kufuneka imali nje, ukudla endlini yakufuneka imali, ukuthi ngigeze ngeze nifuneka imali.
Abazali bakho ba?
Babhubha. Yekho sithule umuntu eyalo ubhadala kumvethela omunye umuntu zele okufosayo. Abe kufosa ukuthi yenze into ongayifuniyo maybe. Lezi sexi lingaprotectanga.
Ukwazana Patience Phiri ule minyaka engamashumi amabili lantathu 23 yena wafunda wabale degree le marketing njalo sohlukana nomkakhe. Yikho nje sedinga imali yokondla umntanakhe lemuli yakhe ngoba engatholi umsebenzi.
Uzodinga imali yabantwana, imali yabayimingcina abazali, ngingikhangela abantwana, imumama, imubaba bendlini, so le renti konke kungikhangele. Umsebenzi ngawuqala ngemva kokuthi umendo. Ngasentshiya umendo ngoba kula msebenzi kade nga-aplayela ama-CV endaweni eziningi ukuthi nithole umsebenzi, umsebenzi awukho.
Abanye banamantombazana bangena kulo msebenzi kuyikuhlupheka lokuswela ukunakekelwa ngenxa yokuthiywa ihlobo. UBridget Moyo ngomunye wabo njalo udaniswa ngobaba bangafuni ukubhadala lokuvikela nxa bengena emacansini.
Ile 14 years ayime ngikhanyela amadoka sisiwami, sisiwami wabhubha, so angila option. Abanye bayayala bandela ngoba ngincane but abanye bayabhadala.
Manje uzakwenza kuzobe nini?
Khonapho angikwazi.
So uliyavikela kodwa liyaprotect?
Sometimes uyakwazi, omunye uyakwazi ukudawulela i-protection but abanye bayavuma sibili. Abanye bayala.
Abantwana laba abanye babamba izisu bathathe le mikhuhlane efana lengulamakhwe kunye legcikwane le-HIV. Unkosikazi Sinatra Nyathi ngumphathi we-National AIDS Council kobulawayo oyethuswa linani lamantombazana amancane asele mkhuhlane we-HIV.
Lokhu kwenza ukuthi abantu bethu begcine abanye bezibophela, abanye lawo sengena kuma-substance and alcohol abuse, abanye bebaleka emakhaya sebesiya esitridini, abanye lawo bebaleka becross ama-border besiye ema-neighboring countries. So lolu luhlupho esesihlangana lalo thina njengesizwe seZimbabwe, ikakhulu lapha kobulawayo asikhuthazeni obaba sikhuthazeni njengecommunity yakobulawayo ukuthi bakithi asisizeni laba bantwana kulokuthi sibone umfazi asiboneni umntwana ofuna incedo
eminyakeni yadlulayo ukuthengisa umzimba lokuthenga ukulala lowesifazana kwakubophisa kodwa ukhanya umthetho lo siwatshintshwa ngoba abathengisayo abasafihli benza bengagqize eqhakala isikhulumi samapholisa kobulawayo u-inspector Bending Ncube uxwayisa amadoda la adobha abantwana engena labo emacansini
njengamapholisa kobulawayo siyananzelela ukuthi sokulabantwana abancane abama ezitredini ebusunanzelela ukuthi labo baba abadala abadrive ama-Porsche cars babuya bamela phana bethatha abantwana labana ngithanda ukuthi ngixwayise obaba abayenza njalo ukuthi ngelinye ilanga bazamangala sebebotshelwa ukudlwengulwa ngoba i-age yomntwana maye below 12 years ulakho ukuthi ubotshele irephu ubuntu bethu singabulahli ibulawayo ihlale indawo ehloniphekileyo
kukhanya udubuluya phambili kweleZimbabwe imisebenzi ayikho intandane zilambile amantombazana amaningi sibebona kungcono ukudinga imali yokuthenga ukudla ngocansi ababona ngokuthuthukisa kwabantu bathi uhulumende kumele angenele kudaba lolo ancedise intsha lentandane eziswelayo ngiyimele Studio 7 ikamela mungu Ezra Chisa Sibanda
Uhulumende ubikwa esithi kulabo somabhizimusi abathekelele ilizwe abavela kunkampani enkulu eDubai iDP World eselizweni ukuzodingisisa ukuthi bengatshala yini imali kunhlelo ezigoqela ezokulungisa imigwaqo injanji amagceke endizamchina lokunye osomabhizimusi laba sebexoxisane lomongameli Emmerson Mnangagwa leziphathamandla zakhe njalo bahlola lezinye zenhlelo abafuna ukuthi basebenze kuzo lokhu kwenzakala iningi labantu likhala ngokuthi umnotho welizwe uyabhidlika ngoba intengo yempahla lokudla ikhuphuka ezitolo njalo lenhlelo zikahulumende ezokulungisisa loludaba zingacaci ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Ndlovu uthi lanxa izamo kahulumende ingaba mihle kulokungenela kakhulu kwezombusazwe lezenkohlakalo kunhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe
omnyaka eminingi edlulile iZimbabwe ibelibisenkingeni ngendaba zomnotho welizwe kusukela ngesikhathi sabomgabe nabogono kuhleli kuzanywa ukufaka izigamba phezu ukomnotho ukuze uvuke siyakhumbula izindlela ezasetshenziswa ngugono ngesikhathi esadlulayo owedlulayo mhlawumbe ikhona okho ukuthi kutholakala abantu mpela abantu bona sebefuna ukulungisa bafuna ukuyinvesta kwedlula lokho kodwa ke bawukhangela manje kukhanya uhulumende usegijima mpela kungathiwa ngesilungu desperate I think isokuyindaba mhlawumbe futhi ama-elections enza ukuthi njengoba nje sibona ngamaviki adlulileyo indaba le yamabhenki nokubolekwa kwemali lalokho sokutshintshiwe ukuthi okuthengwa phandle kwelizwe sokungangena nje mala kungabhadalanga ijuti so ziningi izinto ezenzakalayo so kunzima-ke ukuthi umuntu akhone ukuthi athi lokhu kuze aphumelela lokhu akusuze kuphumelele I think kuyafunakala ukuthi sikunikeze isikhathi konke khonokho okwenzakalayo kungenzeka ukuthi kugcine kusiba into enhle mpela babuye batshale emnothweni weZimbabwe kuphuma into enhle kungenzeka futhi ukuthi yikhonokho nje sivele sikubona iminyaka eminingi edlulile so I think oqakathekileyo ukuthi sime sibone ukuthi kuzaphumana
sikhuluma kanje siyabona ukuthi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe intengo yempahla iyakhuphuka izitolo imbadalo yama-school fees abantu bathi akusaphileki kuyini okungenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuthi umnotho welizwe kube ngcono
Zimbabwe iyahlupha ukuthi usungasuka ubanikeze i-advice ukuthi wena akwenziwe kanje ngoba kunenge okungahlanganiyo kule politics yelizwe kunzima ukuthi uthathe i-economy ukuthi guys asenzeni kanje njengoba nje sibona kwadingwa abantu ababe phela behlakaniphile abanjengabomthuli kodwa isidlulile iminyaka eminingi ukwehlula ukuthi bona babayibaba bekhangela ukuthi bayachola impela bayacabanga bahlanganise okusebenzayo isizathu esikhuliswe sepolitics ukuthi asozomnotho ezisebenza ezikhululekile ngezomnotho ezisebenza ziphanjaniswa ngezombangazwe lobuhlobo lamanye amazwe le corruption ephakathi kwelizwe lento ezifana nalezo so ukuthi namhlanje ungabuya mpela ukuthi hayi yenzani so njengoba nje ngiyakhola ukuthi umthuli njengomuntu obekhangela ukuthi uhlakaniphile I'm sure useke wakwenza ukuthi asenzeni so kodwa ethu uyakhona ethu uyangena le ndlela athola ukuthi i-corruption imlindile akuhambe ngale ndlela ethu uyakhona ethu uyangapha athola ukuthi ezombangazwe zimlindile akuhambeki so inzima le kunenge okungenayo okuphambanisayo yonke le nto kodwa siyabona bayabuya manje sebekhiphe import duty asiboneni ke ukuthi kuyaphumani kulokho kodwa lakho futhi isigamba esokuphetha nje bayasho futhi labo ukuthi i-temporary so ngeke umuntu abekwazi ukuthi kuzophumani kukho
lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecingweni le studio 7 ese South Africa ukuguqulwa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Amendment Bill kuqhubeka kusehlukanisa uZulu ogoqela amalunga edale lePhalamende wona ahlaziye lumthetho kabanzi kuthange abebandla lezanu-PF bavikele lumthetho besithi ujonge ukuvikela ilizwe kunhlanganiso ezingaba ziqoqa ukugenqula uhulumende kodwa abebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for change bathi lumthetho mubi njalo injongo yawo ngeyokuvala inhlanganiso ezizimeleyo uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli wesigaba sakobulawayo ePhalamende olilunga leCCC unkosikazi Jasmine Thofa ongomunye okhulume kuleli dale esithi lumthetho awumelanga upasiswe
lapha bona nayo ekhuluma uhulumende uthi yena abantu labo bayenza inhlanganiso lezi ziyenza ama-acts of terrorism against uhulumende kodwa kahle kahle amabandla wona lawa ayanceda kakhulu ama-organizations lawa ayanceda kakhulu abantu okuthi bayenze izinto ezinjengokuthi bayancedisa kuma-school fees project ukufundisa abantu so iningi labantu babona ukuthi njengoba uhulumende efuna ukuthi akhiphe amabandla lawa yona ihulumende iyenze mzamo uphi ukuthi bazancedisa abantu njengoba kathesi abantu bayaswela bane problem yokuthi bangathola ngaphi izinto zonke lezi so ikwesi esibusolayo ukuthi khona bafuna ukuthi abantu abahluphekayo baswele njalo uncedo
bakhona yini abameli bezanu-PF ePhalamende abavumelana lani njengabamabandla aphikisayo abakusolayo ukuguqulwa kwalomthetho
hayi ePhalamende bonke babona kulungile ngayibe khuluma that is eParliament babona ingani into elungileyo ukuthi njengoba beyibo abakhokhelayo balelungelo lokutshintsha umthetho noma ngupi and wonke umuntu kumele akulandele khonoko so akula muntu osole ibhile kodwa okumangalisayo nje ama-MPs ezanu-PF ebonga ukuthi ama-NGOs yawabonga ayasinceda ancedisa abantwana bethu kwesikolo bayasincedisa ukusinika amapilisi ezibhedlela le-equipment bebonga sibili and then sebegcina sebesithi khona kodwa uhulumende ulalo ilungelo lokuthi lokwenza umthetho okuthi azivikele so thina sithi isinqumo selizwe silakho ukuthi manxa kulo muntu kumbeni ibandla or i-organization ephambanisayo kukhona esinqumeni sokuthi bangagezisa abantu bona lapho. So indaba bengasebenzisi khonokho. Omunye u-MP uze wakhuluma esithi khona awusoze utshise umuzi ngokuthi kule gundwane phakathi. So yikho esikusolayo ukuthi kunini okwenza ukuthi bona bakhezi basole ama-NGO. Singakhangela lathi thina ama-MPs even iParliament ngokwayo sincedwa kakhulu ngama-NGOs kuma-capacity building, even sisenza umsebenzi we-constitution siphuma phandle sisenza ama-public hearings ona leyana sisabe sincedwe ngama-NGO.
Umthetho lo ungathi ukusukusiphi isibanga ePhalamende andubana upasiswe?
Hayi, okwakathesi usadebatewa.
Unkosikazi Jasmine Tofa ngummeli wesigaba sakobulawayo edalela ePhalamende njalo engwebandla le Citizens Coalition for Change.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo.
Manje usikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa asebikelwe udaba lokuthi kulomunye umama otholakale emotsha yenyaratso esikwe indebe lamakhala. Imuli yakuPatricia Mija wabhubha eleminyaka engamachumi amane lasithoba minembili 48 isimise umngcwabo wakhe. Kusacwayisiswa ngamapholisa ukuthi kungaba kuhambe njani ukuze atholakale esesikiwe ebusweni. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amatitshala aseqoqa ukutshengisela okubanzi ngomva kokuba iningi labo lithathelwe imali emholweni eyokuthi ngoba batshengisela nyakenye. Amanye amatitshala abikwayethole ingcosana engaba ngamadola amabili nje kuphela. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7. Ngizaphendula ubaba lo okhulume ngabafowethu lawa basemaplazini. Lawa bafowethu basemaplazini uma sesilungisa iZimbabwe ukuthi abantwana baseZimbabwe bonke bebhemele fithi babuyele emzini yabo emakhala basuka khona. Ngoba emaplazini kulendlela eziningi ezayenzakalayo emaplazini. Abelungu laba behlala emaplazini abanye babewathengile amaplazi ngokusemthethweni. Kwakufanele ukuthi mabe kichwa ye compass yethu lokho ukuthi abelungu ilizweleni leZimbabwe ngelethu yebo ngelethu but kulendlela okufanele siyenze eyakhulunywa ngunkomo ukuthi singabaqoshi la abantu asihlaleni labo kathesi sikhala ngama sanctions into esasiyazi ukuthi izasihlupa ekugcineni ngendaba ukuthi abantu bezalo bona babezitshela ukuthi bahlakaniphile ukwedlula abelungu angeke uhlakaniphi ukwedlula umlungu yabo ungubani kathesi kaba akula into abayicabangayo engasiza abantwana baseZimbabwe kayikho into ekhona esiyibhekile kathi sabantwana baseZimbabwe bagcwele umhlaba wonke ungaka babalekani. Asizibuzeni umbuzo nalokhu ukuthi basu iZimbabwe yesikhathi buswa ngabelungu besisuta sisonke kona lapha ngoloku kuncane kade besinika kona. Akufanele ukuthi kathesi siswele imali kasila mali angazi ukuthi singakhubala sithi yini. Abaphumela basemaplazini akula muntu ozahlala emaplazini ehleli mahala ngalo nto eyenzayo.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani madwa komthakazi bantu wesintwini. Hayi ngibuye ngundlovu lapho kuya elupane omasayi elupane. Hayi bengajabula mncane imali ingangibalela yami incwadi lami ke ngibisa umbono wami. Hayi nabafowethu into bengiyibona laphana kule lizwe lakithi siyalithanda ilizwe lethu ngempela. The most inkinga yelaphana ekhaya iphathi lezanu PF. Mina bekukuhle ukuthi kunganjani ukuthi siyonkeni sixhase le iphathi le ACCC. Yiphathi engiyibona mina ingaba lakho amandla ukuthi ikhiphe ini izanu PF. And then ke uma ethe waphumelela yaphumelela umfana umfana omncane lo yikho lapho sizohlala ke sibona simtshela ukuthi hayi sifuna kube lokhu kube lokhu kube lo ngoba uma angiyibone ngiphathe ngakhiphi izani izani angiyibone the most problem lalapha ekhaya sigcwele amazonke esimazonke sihlekisa amazwe nonke the most problem ekhaya lapha ekhona izani PF asikhizame sichasele umfana and then from there uma sethe waphumelela izani singekho in power sesizobona ukuthi senzani sikhulume nathi besifuna kube lokhu kube lokhu lo lo mfana lomncane uzo understand akafanda lamakhehla lasemadala how many years may in power 40 something years lo umuntu sengumfazi eyindoda still they're doing nothing ayikho into abayenzayo bafowethu mina ngowami ngoba bengifisa ukuthi asenzeni lokuthi sichasele umfana yabo so bafowethu yikuthi ishona umhlobo bani asukufake aside ngiyabonga bafowethu ngiyabonga kakhulu ngathi singiza into eyiwanzi keep any caprite le izehluleki lezi sesicabange labantu abantu abazokhula
livukile bantu bestudio 7 ngiyalibingelela lonke sihlobo sami ezimbabwe yazi sithwele nzima ubaba lo osithiwa ngumlangwaqa amadoda hayi sithwele nzima khayile sositshela ukuthi yena ole mali ahamba ayizithengela ukudla e-South Africa uyamkhiphela ijudi kambe utshoni singaholi imali siyathenga e-South Africa thina sihole ibhondi mina nginje ngumuntu owasebenzayo ngihole ipentsheni kodwa imali amayikho ngitsho ngizathatha ngaphi imali yokuthi ngihambe ngidinga ukudla ngiyalamba ngilalutho angilalo ngiphathiselayo ukuthi dlana lokhu into nje ezihluphekela edlanzima ngingakamlangwaga amadoda thina lizwe esisebenzele kangaka kambe ozawuvotela ubaba lo uyabe phila yini nomerika ngangcono kuphele lokhu ngangcono kuphele sibili bayale kude orekileyo ngangcono kufiwe abalutshwane bazasala behlezi kuhle kulalokhu esiphakathi kwakho sihlobo zami mina njengami ngikwanile ngigogo le-63 years angilalutho ngisihawulela ngisola khona ukudla ngilakho hola khonokho ngemadlalana okungatshothi kodwa ngizibuza ukuthi waye ngasebenza kangaka waye bengangezela imali yami ngaze wangezela imalini lezi nsuku khona ichaya okuwukuthi ngeziki ezayo kuyabe kungelalutho hlobo zama asihlakaniphenini kubi la
sanibonana kwe-studio seven okhuluma udubezweni ufokandlovu uyakhona ngasegwanda laphana yeyi hayi kumnandi lana emhlabeni bafowethu kumnandi kodwa ngizothanda ukuphendula nje abasakazi kancane nje ngemzuzwana heyi basakazi ba into ekhona lapha izimbabwe angeke silungelwe lilizwe ngoba sihleli le mimoya emibi cabanga abantu babuya khona ngaserwanda babulela abantu babuya bagcina ngasezimbabwe lapha abanye babuya ngase-etopia babulela abantu babuya bagcina ngasezimbabwe ngenxa yakho umgaqo akayisoli ngegugrawondo uyacabanga ukuthi nje nguye wathumela abasotsha ukuthi azobulala abantu ngegugrawondo enayo umnangagwa libhizi lithi liyamvotela bafowethu nonke lithi livotela izaniphefu nisendlebeni zenyoka yabona indlebe lisemlonyeni wenyoka kahle ngalibeka ngezinye indlela bafowethu aliyazi lo mnangagwa lo ubulala ilizwe lizohlala likhala njalo bafowethu lizameni ukuthi livotele elinye iphathi elingasili lezaniphefu izaniphefu mna angisho ukuthi njani angeke ngivote bafowethu angifuni ukukhuluma amanga empilweni yami angeke ngivote ngoba ngeke ngidlalise isikhathi sami nje ngibe lokhu ngiyavota mina ngavota mhlampe sokushintshile ilizwe ukuthi hayi sokushintshile nje lapha sokuyavota nje kusuyavota hayi nami ngabkhona ukuthi ngivote kodwa bafowethu behleli le mikhokha le mimoya emibi kubona ilizwe lethu lingalungi ilizwe lethu alilungi ngoba abantu ezimbabwe kugcina abantu akuyazakala ukuthi amadoda lala amabili abanye obuyerwanda lalo obuyeetopia yibo bodwa kuphela mhlawumbe ungathiwa ukuthi bakhona baningi vele abantu abagciniwe khomphana abantu abayazakala hayi ngiyabonga
e-studio 7 salibonani livuka njani labalaleli awu ngiyaphila e-studio 7 hayi abe e-studio 7 bengilesifiso sokuthi lingabalaleli la bantu abathi khona komthwakazi lingakhulumi ama-audio akhona lingawafaki emsakazweni azwakale angazi ukuthi ngabantu abanjani ngoba nabo bakhuluma nje into abafuna ukuzikhuluma eziphuma enhliziyweni zabo kodwa bephinde lapho bethi abantu bakithi bakomthwakazi bavalelwe bona ukuthi bakhulume e-studio 7 bacabanga bona ukuthi bangabanikazi be-studio 7 i-studio 7 i-station esizimele sona sodwa e-America so wena oyabe usithi kona e-studio 7 bangakhulumi ezinye indimi ezabanye abantu abama-parties wabo like komthwakazi lisithi abantu bakomthwakazi bakhuluma kabi ngamanga wonke ona lawo sizokhuluma ngoba siyabona namashoni amanje la ma ngihamba la lokhu ngihamba nje ngivakatshele ekhaya ngibona naka amashona athandana amadoda wodwa ubaba weshona uthandana nomunye ubaba weshona so khona lokho sikuqakezele nathi nala komthwakazi sikuvume sithi kuright na ma kuright tshono wena othi singakhulumi thina abantu bakomthwakazi tshono ukuthi kuright mali sithi kuright okwenziwa ngamashona shona eh nibalandele ku right mina kodwa la kithi komthokazi angikaze ngizwe kuthiwa kona uNdlovu ubaba uNdlovu uthandana nomunye ubaba uNdlovu eh lisale kahle
hlalibonane ku studio 7 kunjani baba Ntunga hayi mina ngiyabonga ukuthi amakhombisi ephendukile bani kodwa amakhombi Ntunga wena njengomntantele izindaba yakwazi ukuthi wona uwazi ukusukela nje khona ukuze kudilizwe amakhombi lawa ngendlela lawa ayesenza ngakho wawufica ukuthi kwesisikhathi labo bona kabasazweli thina bona baba sebekhangele izuzo ebuya kubo ukuthi nxa le imali ebuye kuye abeyikhulumile ingaphenduke abengela ndaba lakho ufica ukuthi kwesikhathi bona lapho siyesebenza labo windi ngoba owindi yiba sebekhwezi izimoto kanti ke uhulumende laye abe sezama sezwa ngokukhala kwethu abe sesithi hayi zonke imoto ngcono zingene ngaphansi kwami ngizikontrole mina khonokho kathesi sokwezosiba buhlungu komunye oyabengakunanzeleli khona ukuthi bona okudale khonokho kuyini ngoba labo bona babemakhombisa ephendukile nje uzafica abapraise akhona isiyilana ongani sokuliwa lathi kanti bese sijayele yona leyo ukuthi le chajiwe sibhadale naleyo siyakubongela iphendukile amakhombi kodwa abachiye ukusebenza labo windi basebenzele uhulumende abantu bamakhombi ngoba lathi esigade izimoto siyaba sezithwele nzima
Studio 7 siyalibonga kakhulu Chris Gande Ntunga Mili bonke bantu sithandekile emhlanga awupreksedc futhi asuze ndibongele lo ngabonga ezizwe bonyiwe bantu benkosi andiswalekile isikhathi sokuthi ngifuna ukuthi nje ngifake amalutshwana kangifuna ukunengicela ibalwe liyazi amajaha lakhulumayo lawo ngiyasapota lawo ake simeni ukuthi nxa kuthiwa silime insimu enkulu ukuthi nashani insimu limanini ulosifuna ukwenza kuyingadi asibambanenini sonke sikhipheni lokho kukhona singasusa lokho kukhona ibandla leli khona singalisusa siliquphuni izicelo zonke zokuthi lifuna kuqunyela izwe lenu phakathi lisenzelwe amasiko enu konke lizakucela ilizwe selibona likhululekile ilizwe selifree kuye wonke umuntu bhadwa kwakathesi lingenza khona lokhu hayi inkani siyalicela badala mahovethi usukela 1980 libuye ekhaya abaningi wenu sebeze bafa bengayibonanga inkululeko lokho lisithi ye lingavotela uchamsa siyabuyela egangeni singavotela uchamsa siyabuyela egangeni badala ngiyacela shua seligugile mahovethi sigugile bakithi kambe wonu sekhwehlele zebambelele esigodweni sesigugile khonokho kuncane ukukhotha isipuni esigoqoza inyama kasibekezeleni 2023 sivoteleni uchamisa okuningi lokhu siza kubona ngemva kwesikhathi ngoba kafani lezanu elolaka ebulalayo eyisigebenga yena uzakhuluma lathi ngomlomo asehlule kumbe simehlule ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ngokwezimelika, uMongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuvakatshela eJapan leSouth Korea kusasa. ELeNorth Korea libikwa lifuna ukuvivinya izikhali zombubhiso ngelanga uBiden azafika ngalo kweleSouth Korea. Lokhu kubikwa sokubangele ukuthi abezomvikela weleMelika balimuke okungenzakala. Kolunye njalo udaba amabutho akweleRussia abikwa esebaleka kwamanye amadolobho akweleUkraine empini eqhubekayo. Kumfanekiso kamabona kude amasotsha akhanya ecela enyaweni amabutho akwele Ukraine ewahleze ezithendeni ukuhlaziya loludaba siqoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu
uncedo oluphiwa Ukraine luyasebenza ngoba ngabe kuthiwa kabaphiwa imali ngamanye amazwe kumbe kabaphiwa isikhali ngayo uPutin wachaya wavala ngelanga elilodwa So kuqakathekile ukuthi iMelika lamanye amazwe babe beloku beqhuba imali siya eUkraine isiyanceda ngoba laba bantu abaphakathi laba bagonjolozelweyo kumele badle kumele baziprotecte ngileqinisa ukuthi kufanele uba lezikhali abalazo kuba bazithengayo kwamanye amazwe umbewu imali that ezimele izimaintain igovernment ukuthi even kulezinye indawo lapho kusafe khona ukudla kungashoti abantu abanelisu abanjengabonesi lamasotsha babe behola ngoba nxa kungathuliseka nje zwi ngenxa ukuthi kakulala utho lwenzakalayo ekhona ngale bangasarenda lokusarenda uPutin azibukutshele nje azithathele ilizwe lakhe alibisele libe yi-part of Soviet Union njalo enye into esimele siyinanzelele ngemali ephiwa ibalwa ngamaqhuba ukuthi imalini some of it is khali and singakhohle ukuthi iAmerica has industry enkulu yenza isikhali so lanxa i-economy le kade sikhuluma ngayo isibambi ingani iyajeka but iAmerica yenza imali especially ama companies lapha abalungisa izikhali ngoba imali zangkhona zona ezinye singacabanga ukuthi sihamba zinjalo siyaphambuka sihamba sethenga izikhali so imali ephiwa iphinde kuyele esikhwameni semali ukuthi iconomy iloku iqhubeka siyaphambili ngoba ungeza ukuthi lapha abakhuluma khona ngezikhali ukuthi in the process impiye ye Russia le Ukraine iqhubekela phambili.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Washington State. Abakwe